Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alifuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku 9 enhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abafundi bobulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobuningi, njalo labo abaye bayibhalisela bazaphiwa amawoso amahhala kusasa.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country.
Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba umongameli Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi.
Kwenziwe ngabantu be-Brandes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho livike lingene le ekamerweni lakho lithathe imali yakho liyibale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka.
I-council yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kulindawo.
Uma sikhuluma sibona sibili iqiniso, abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Isiphathamandla sogatsha lwabatshutshisi umnumzana Tawanda Zwekare uthi umkhokheli wenhlanganiso yabembi begolide unkosazana Henrietta Rushwaya kalacala lokuzama ukususa igolide elizweni ngomnyaka ka-2020. URushwaya wabotshwa egcekeni lendizamtshina eHarare ezama ukuphuma elizweni legolide elilesisindo esingama-KG ayisithupha, wavalelwa estokisini okwamalanga ambalwa. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com libika ukuba wayengumphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende olwe-public service unkosikazi Priska Mufumira, laye owayesetheswa icala lokuntshontsha imali eyizigidi ezifika phose ikhulu $95 million kalacala ngoba kungelabufakazi bokuthi wephula umthetho. Ngomvulo, icala elalisetheswa omela isigaba seGogwe neMbuziya umnumzana Justice Mayor waJejena elokuchaphaza imali eyizigidi ezinhlanu $5 million lilahlelwe katshana ngoba kuthiwa akula bufakazi.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Kwizokhetho, abafundi bobulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobuningi, njalo labo abayabe bebhalisile bazaphiwa amawoso amahhala kusasa. Lolu hlelo luqale mhlazi ku-6. Abaqoqi balolu hlelo bathi abasakhulayo kumele baye emahofisini eZimbabwe Electoral Commission iZEC elizweni lonke jikelele bayibhalisela ukuze benelise ukuvota kukhetho umongameli Emmerson Mnangagwa athi lulakho kwenziwa ngontulikazi. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomunye wabaqoqa lolu hlelo engumkhokheli wabafundi umnumzana Bruce Moyo.
Sibona ukuthi kungcono siqoqane nje sikhulume, sihlale phansi njengabafundi sibone ukuthi singenza njani ukuthi sibe involved when it comes to the decisions of this country. So lo umhlelo esiwenzayo nje njengabafundi ukuthi sinqonqoselane ukuthi nathi sibhalise ukuvota, sibe wazi ukuthi nathi siyavota because ekuvoteni yikho lapho esikwazi khona ukuthi zonke izinto ezifuna esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka empilweni zethu, esizifisa ukuthi ngalo ziyenzeka ekusaseni lethu, esizifisa ukuthi ngalo kuyayenzeka esikolo lapho esifunda khona emfundweni yethu, siyakwanisa nje ukukwaniseka olinxa sesivotile because ekuvoteni voting, yiko lapho esifaka khona abantu abasimelelayo, kungaba ngumongameli, kungaba ngumember of parliament, kungaba ngukansela, kungaba nguminister nje or education. Laba bantu sibafaka nje through thina bevoti. So xa abafundi bengela ukuvota bona sithi yibo abakhokheli nje abelizwe leli kusasa. Yeni kutsho ukuthi nje asila kusasa njengelizwe, asila kusasa nje njengabancane. So it's good to know isikhathi eside nje abadala bebengani bayasekelela, bebengani abahlanganisi, abasikhuthizela ukuthi that sibe part of the initiative of deciding what has to be done in our country. Yes, what you know, money is called and it's a student, then our food, our man, to identify over the meat, living there. So, as it goes down, you see, come back. Province by province, town by town, city by city, she put an engine, she could do the Arafuni Kilavo, the register of water, the Tulagala, the water, the Votelumundu, August to Oza, Milena, Ama interest our, the Votelumundu, Avawaklavo, Kusasa, Kaskuma, Nato, the Fundu, Kaskuma, education in Zimbabwe, Kaskuma, the quality of education in Zimbabwe, Sukuma, Mumu, Zimbote, Kuma, Mumu, as I mean, that same came with you, Oza. So what you are doing, we are just reclaiming our spaces, young people.
Lithi njalo kulo kuzaba lokosiwayo lizawo sinyama mahala kudliwe kutshatshulwe lapho umuntu ethe wabuya labantu wabhalisa. Konke lokho kuza kwenzakalela ngaphi kahle kahle kobulawayo khonapho, kanti njalo ababhalisayo kumele baye ngaphi?
Esikwenzayo from 6 to 10, a program there is specifically meant for abafundi abakobulawayo. This is just a start, but I see the team has for the deadline. If I want to come to the clean up of Palisa, the Obe, Kate, Law, Omong, and the Abamfuna, so Sikitina is just a standard program, a rule and game. So why is it about Smagana, Palisable Water, it is a Hamut, WC of Yama. There was a generation at Le Ama Vavatina Matuki, but Tanga Indoji, SWSUMA, SWSA in Amayao, SWS and the appetite of Sosikina, what is it? It's about motivated, it's about access. It is no denying a Palisable Water, then Sahamo, Ogazan, Oga or Sinama. Sikhulume nje sisoshala siyazani njengabantu abakhulayo, but thina sithi uhlelo lolu luhleleke kahle and it's happening ne-Friday khonapho kobulawayo kotidikathuka. Sizathola thina abantu from different institutions esikoleni lapho abafundela khona, sibahambisa-ke lapho electoral commission offices.
Lo-ke ngumnumzana Bruce Moyo ongomunye wabaqoqa uhlelo lokukhuthaza abafundi ukuthi babhalisele ukuvota ngobuningi kobulawayo. Lokhe sikudaba lwezokhetho, inhlanganiso yakweleBhilitane e-Sabi Strategy yethule impumela yophenyo olukhomba ukuba umkhokheli webandla le-CCC, umnumzana Nelson Chamisa, enganqoba umongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungaqutshwa kathesi. Lolu phenyo luthi uChamisa enganqoba uMnangagwa ngamavoti ayisilinganiso sokuhlanu lantathu ekhulwini i-13%. Kodwa abanye bayazibuza ukuthi lolu phenyo lungaba luliqiniso na nxa kukhangelwa inhlanganiso eyaqhuba lolu phenyo. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda.
Yebo, sibonile imphumela yophenyo olwenziwe ngabantu beBrentes Foundation, kodwa ngithanda ukuthi ngihle ngingachayi injani mfihla umphini. Ngihle ngithi mina okwenziwe ngabantu beBrentes Foundation kufana lokuthi isela libuye emzini wakho lifike lingene le ekamerweni lakho lethatha imali yakho libale bese libuya likutshela lona isela likutshela ukuthi wena imali yakho ingaka. Abantu beBrentes Foundation, iBrentes Foundation uCraig lowo oyikhokhelayo usebenzela uJonathan Oppenheimer, o abantu abakwazi khonoku bapho ngulalela balandile konke okuthiwoyo ngoba abantu bathanda ukutshelwa abafuna ukukuzwa. Kodwa ke mina ngizakhuluma abangafuni ukukuzwa, kodwa kuyikho kuliqiniso. UJonathan Oppenheimer ngumtaka Nicky Oppenheimer. UNicky Oppenheimer onguye ngumnikazi abakwaziyo oweplazi leDepshan leli liseshangani leli elilezembuwayo lezi ezinengi kakhulu, angafuni kukhona ukuthi kufike khona ukuqhubela umuntu oligxubayo phakathi khona phana ngena lapha uyadutshulwa ungu Cecil John Rhodes we generation yethu uniki Oppenheimer uyaziwa ngokuthi nguye o controller ezombusazwe South Africa yibo labo Rupert aba controller ezombusazwe Zambia sibonile bencedisa okungosilose ngomongameli ukuthi okhona kadesi uyichilema ukuthi anqobe kukhetho olwenziwayo wanqoba umnumzane Edgar Lungu yibo futhi abalesandla esemfene ekungahlalisekini instability eyenzakalayo emazweni amaningi aseAfrika ngoba uNicky Oppenheimer nguCecil John Rhodes wegeneration yethu ufuqhuba iagenda yamangisi lama-American imperialism neocolonialism and subjugation asikuthembi ngoba uvele ulisela so i Breakfast Foundation yinhlanganiso yezigangi ezivangela iDC ema instability emazweni aseAfrika ekulwela inkululeko yelizwe ukuze sizikhiphe ezandleni zabacindezeli abahuquluzi izihwaba ezinjengo Nicky Oppenheimer onguye ke osponsor inhlanganiso leyi eye Breakfast Foundation angeke savume ukuthi sitshele lisela ukuthi imali yethu isibaliwe ingakanani
lolu phenyo luyaveza njalo ukubana kulabantu abaningi kakhulu asebesithi abayethembi iZANU PF uyavumelana lakho yini lokho
sikhuluma ke ngesingakuthi from an academic point of view usichwayisisa lolu abasitshele ukuthi isample yakhona abayi interview ile abantu abababuzileyo besenza lolu khetho ngobani basebenzise what method what methodology njalo bebeyicupha ngapi abantu laba babengabantu akade bependula besebenzisa platform bani ngoba kulesi kungenzeka ukuthi kade bevele bezibuzela abantu abagcwele ku social media iningi labo ngabantu abagcwele emazweni ase diaspora abathanda umnumzana uChamisa bebevele bahambe nje esigodi sikachamisa babuza abantu bakachamisa so obviously abantu bakachamisa bazabatshela khona oko abafuna ukukuzwa kabazange sibabone bebuya kithi lapha emadorobheni kumbe besiye emakhaya besiyazoyenza lolu gcwayisiso so abakwenzileyo asilaqiniso lesample yabo asilaqiniso lesample size yabo asilaqiniso le methodology abayisebenzisileyo sibona sokuthiwa ngumphumela osukhona asikwazi ukuthi bebekwenza bengapi
Hello ke ngumnumzana Angliston Sibanda sixoxela esecingweni ekobulawayo
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele inkulu
Asambeni madoda siyovota
iKhansili yakobulawayo ithi labo ababethengisela esitaladeni sika 6th Avenue eGodini yibo abazaphiwa indawo yokuthi beqhube umsebenzi kule indawo kungakhiwa lapho abazathengisela khona ama vending bays ikampani ye Terracotta ekhangelelwe ukwakha ivinkili le shopping center kulindawo inkampani le ilokhe ingakakhi leli vinkili kusukela ngomnyaka ka 2015 ize ithole imvumo njalo ikhansili yathi abathengisayo bengasungula umsebenzi bengameleli ukuthi kuze kwakhiwe embikweni owethulwe izolo unobhala waleli dolobho umnumzana Christopher Dube uthe labo ababhalisa emahofisini ecouncil eDarkmoor bazathola indawo zokuthengisela zingasala Unkosazana Debra Mukasa isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lokhu linyathelo elihle njalo yikho abakuvumelana lekhansili futhi bazabangela ukuthi inziki yedolobho ingaqokozeli njengoba kuzasuswa abantu abedlula inkulungwane eyodwa.
So njoba naso kodwa nabantu abaningi asebeku informal sector amabhizi maningi ngokutsho kwabo nangeplan yabo abantu abakhitshayo ngokwazi kwami bayizi 600 and something then amabhizi Terracotta 1100 so kusho ukuthi kuzasala enye indawo bese befaka ke bona labo abarejistile abaku waiting list so kufanele ukuthi bonke ngiyazi ukuthi abasoze beneli kodwa ngendlela wazi ngayo le ndlela singama association esithatha ngayo i-database abantu bethu bangakwana bengangena bekube sokusilela abantu tshwane nxa sikhuluma sibona sibili iqiniso abaningi abagcwele laphana endaweni engekho designated ayisibo bantu bakobulawayo njalo abaningi bangikhona abanye yibo bona laba abamelele ukuthi bephiwa indawo zabo so mbone ngathi kungavele kulungiswe bebiselwe vele kube sokubonwa-ke abaseleyo ukuthi banganani sizananzelela ukuthi inani lizaba lilutshwane as expected because abaningi badinga lapho kuledlelo khona abathethu babefakwe lapho okungathi khona akula business njengakoezesale okungasahambiwe amajobi so yibo bona laba abagcina besuka abanye besabakaza bengena phakathi etown so imuvu le hhayi yiyo sibile savumelana ngayo lo council ngoba siyahlala ama-interdepartmental meetings le-council sibonisana sibona ukuthi kuhamba njani
ngezinye indlela abakho abazakhonona ukuthi abaphathwanga kuhle yi-council njalo labo abazashortlistwa bona-ke oyahamba phambili ngiba
ngokuphiwa izindawo kuzaqala kukhangelwe ukuthi obhalise kuqala ngubani so vele indlela yangkhona isikansela ezayenza ngayo izayenza kamhlophe kabanzi okutsheniselayo nge-transparent ukuthi kakula muntu ozagcina esala yedwa njalo futhi kumabhezi ona lawo kulamabhezi ama-fruits and vegetables besokubuya amabhezi ama-odds and ends so vele nxa umuntu ubhalisile ngithi for example ubhalise wathi maybe uthengisa okunye okuthiyeneyo lalokho i-city council elakho ibizo lakho lizabekwa eceleni kuze kumelelwe indawo ngoba sinezindawo eziningi ezithiyeneyo for example usikakhayela esidolo kule ndawo eyama-flowers so nxa ubhalisile wegodini laphana ukuthi uthengisa ama-flowers it means vele kawusozongeni ngoba kula ndawo yokuthengisela ama-flowers so kumele ukuthi ibizo lakho liyomelela uzongeni lapho kunjani okuthengiswa khona into yakho leyo ofuna ukuyithengisa ikuthi nje kasingeke sisuthise wonke umuntu i-council vele kayisoze yafa yasuthisa wonke umuntu even langikhaya endlini abantwana uzezomunye esithi niphawulele iqathe elincane kumbeni ngitheni but esiza esikukhangeleleyo ku-council ukuthi inike at least bona labo babevele bekhona then kungasala ispace sokuphiwa-ke first come first serve ngoba kade sakhankasa sikhuluma since last year ukuthi ngabantu kabahambe be-register dark more ukwenza ukuthi bephiwe izindawo bebeku-waiting list kasoze kwenze yedwa sizakubuya thina njengoibulawayo working group sikhangelane kanye le-council sibone ukuthi ngobani abangenayo so akusoze kube lokuqilana okuthize ngoba sabe sikhangele sonke sivumelane njengama-associations akhona
Lo-ke ngunkosazana Debra Mkasa isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obekhuluma ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa okule iEquatorial Guinea usenxume umkhokheli walelo lizwe umongameli Teodoro Obiang Nguema Mbasako ngokusungula inhlelo zokuthuthukisa lelo lizwe. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi amabhasi abakade ethwala abantu ngokungekho emthethweni duzane leCentenary Park sebesukile baya kwenye njalo indawo engekho emthethweni duze lesikolo se-Evelyn ku-Fourth Street. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Lonke basaka ezilishani konapho ya ngicela ukungena ehlelweni tonga khande ngicela like lisenzele kanje cela like lidinga amanamba kwababa lo kuthiwa ngumachazi ophethe kwezemfundo enkaya imbuze uba kubana isikolo seprimary kosikhobokhobo anda nkaya uyasaziyini lisibuzele njalo ukuthi okwenze ngafiki pilini siyacela sicela esuse umuntu wakhe lowo wafaka kulesi sikolo ongumphathi ngesizame ukuthi sivuse labanye isikolo sethu. Siyacela sidlulisele lo mlayezelo. Siyacela siphatheke kubi. Isikola sisahambi laphadala imihlangano ngenxa yokubana abahambelane lo mphathi. Ake limsuse machasi. Kathi ofake esincane into kuwe ukubana ungavuli mlomo kuye. Siyabonga. Cela leli lizwi lidlulise ngoba isikolo sesidilikile. Siyatshintshwa amayunifomu, izingwane sezile mzilamzila esingayaziyo thina esikolo sethu. Sisafunda thina. Sisange sibone iy'gwane ezidekorethiwe njalo ezithengiswa ngena lowo mphathi wesikolo. Siyabonga.
TP7 njani? Hhayi, siyabonga indaba ezimnandi elisithumelela zona. Hhayi, lo nyaka izami la yazibona lela ukuthi vela ayingidobhelutho yezwa vele noma abantu abathumela ama-voice note vele bakhala bonke. Akula muntu okhomentayo thi izani right, sonke sikhala ukuthi ayiphume. Lobe ngawina nje hhayi sayisirojoyizekhi ngoba vele hlezi isirobha, kodwa eqiniseni yona vele ayiwini izani. Sayisirojoyizekhi kuphela izekhi iyabe isirobhile over here esekhawunta ama-vote iyabe isirobhile izani vele ayikiwini. Kekwisiqiniseko lokho bayisayisirothwe yiyo kuphela izeki. Hhayi, lami iyabonga.
Ngiphinde futhi emuva mina ivele umuvi khona ngiphuma Lupane ngidabuka zaselupane ku-Fort 1 ngitho la miphosa amabili amathathu nesimo seZimbabwe phakathi nakwe-government sengathi lami ilizwi lami lingaphakama liyefikela phezulu kuzwakale engikukhulumayo lami isicebiso sokuba khona. Ye, hayi vele lize liwona ngukhotho esinziwenga khotho esinzumba ukhotho ngukhotho siwenga khotho sinosiwenga. Hayi babalo, hayi ngapha umuntu uyazigulela ngapha akasilanga kuhle ngapha kodwa wenza i-violence engajiphanga. Hayi, ukhotho esinziwenga vele nguye futhi emaki le mina phakathi kwabantu bonke inkokheli zonke zisezimbabwe makeyena ngoyenza ukuganga kuphela. Phela i-violence yonke le hambe chaya abantu senzani faka amapholisa itarata zonke nguye ukhotha esinsiwenga. Akulo uyabona umnango wakho yena kwakhe engakwenza, kodwa vele kunzima ukuthi akwenze ngoba indlebe zamnango wakho zidlala izinto eziningi kakhulu elizwe okuthi kalaso isikhathi sokuthi ayenze i-violence kumbe ayenze into. Kodwa i-violence lingatshona licatha mazibabweni, i-violence yenziwa ngusiwenga. Akulo omunye umuntu oyenza phandle kwakhe, nguye ohlanyela abantu banahamba chaya abantu begamula abantu. Nguye, akulo omunye umuntu, nguye kuphela. My only ukuze ke yenze ibhomba ngo-2017 ewathi 6 nguye futhi. Angazi ukuthi ukhula mbe ukhule buyela emuva mbe ukhule siya phambili asazi ukuthi kade ukhula njani nalo baba. Ngamazwi ami mabi ngaliphakamisela phezulu elithi odiwe ngabonga kakhulu.
Studio 7 salibonani ninjani ngapho? Thina siyaphila ngapha. Ye, siqhubeke sibonga njalo idemokhrasi yokukhuluma lapha emsakazweni. Sibonga nina basakazi, kodwa ngithi awuba fethu asiyekeni ukuxwebhana, asiyekeni ukuthukana, asiyekeni ukuqiniselana ulimi. Singahlukana ngembono kodwa masingathukani. And then mina ngithi phansi ngobandlululo, ubandlululo luyakhe. Ubandlululo lubuyisela isizwe emuva. Awube likhalanga, awube lihlona, awube lindebele, kodwa ukubambana kumqoka. No, siyabonga. Kodwa udaba lwami lulana luthi khona eminyakeni eminingi ma kuzovotwa izanu iba nama-sponsored fly by night parties azodistabilize split ivote wenzele ukuthi yona isale phambili. But this time around things are different. Umthwakazi MRP yiyo ezosplitha ivote. And then umthwakazi angazi why bengathathi ama-supporters kuzanu PF benqinele ukuqopha i-CCC. Abantu be-CCC bafuna ukwakha ilizwe, lina lifuna ukunquma ilizwe. Ama-vision ethu ahlukile. Ku-CCC injongo yokuvusa isizwe kube nenjabulo ezweni. Lini injongo yenu yokunquma isizwe, yokunquma ilizwe? Hlukanani le-CCC, qophani abantu abalahlekile ngale kuzanu PF. Siyabonga.
Lathi siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo uqhubeke ngombiko wakhe wokusola abebandla lama-Republicans esedolobheni le-Wisconsin esithi baletha ingqubela phambili yele Melika emuva. UBiden uqale amazwi la ngolwesibili lapho esethula umbiko wesimo sesizwe i-State of the Union Address. Abebandla lama-Republicans bahoze uBiden lapho esethula amazwi akhe la. Ukuhlaziya udaba lolu siqoqe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Muzi Ncube.
Ngiyabonga mnumzana Gande. Sinzwile sibile khuluma uMongameli uBiden. Umfolo wakhe lo wama Democrats sibile asi ujwayele inkulumo zangkhona izo zeneve ezivele zihlala zivela kuma Democrats nje eziyabe zigijimisa ukupromote ama social issues. Ama Democrats anjalo vele nje ukufuna ukuthi be promote ama social issues anjengakho khonoko ukuthi abantu baba le insurance njalo lokuthi ama police angahlukulu zabantu lezinto ze immigration policies zenezo ukuthi abantu nxa bengena lesebenzi zithola ukuthi maybe zingathola ama citizen eAmerica uyabona lemsebenzini lapha ekuthini umuntu kumele ukuthi akwanise ukuthi suke komnye umsebenzi aye komunye nxa umbhadala more money kungela cala uyabo. So into esesijwayele leyo sibili eyokuthi ama-Democrats ngabantu abafuna ukupromota kakhulu nje into zama-social issues zenezo ngoba babona ukuthi ama-Republicans ngabantu nje abafuna ukuthi bebe lobutsotsi-tsotsi bokuthi bengabhadali i-fair share yama-taxes. Njengoba simzwile uMongameli uBiden esitsho ukuthi ama-oil companies bayenza ama-profit of 40 billion plus but azange bebhadale ngisho i-tax. So yena se-implement umthetho lo ukuthi ama oil companies okumele abhadale 15% of ama taxes of what they make. Bakhohle ukuthi yiwakhweza ama taxes ngoba injwayelo esijwayeleyo leyo vele yama Democrats versus ama Republicans mnumzana Kanti.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa nguMongameli Donald Trump ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini uMongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Ya into ekhona lapha mnumzana Gande ukuthi uMongameli uBiden noMongameli uTrump behlukana ekuthini. UMongameli uTrump ube ngubusinessman sibili orana ama hotel akhe lama golf courses akhe yabona leri real estate business yakhe konke nje akwenzayo, you know, he's a multi-billionaire sibili yabona. So into ze tax code lezi zokuthi abhadale ama taxes alesi into azijwayeleyo uyazazi lobugwelegwele bakhona ukuthi benza njani uyabazi sibe njengoba bona se-exposwa ukuthi ubebhadala izimali ezintutshwana kangakani ku-tax. Kodwa uyabona ukuthi into vele yama-Republicans phela leyo yokuthi bebhadala ama-tax amalutshwana kwenza ukuthi bebe le mali eningi uyabona.
Lo-ke ngumuzi Ncube isizalwane seZimbabwe evela kugabu esilobela osihlala ngapha esigabeni seVirginia ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseIndiana. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abafundi koBulawayo sebesungule uhlelo lokukhuthazana ukuthi bayibhalisela ukuvota ngobunengi. Abanye basola inhlanganiso eqhube uphenyo olukhomba ukuba umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa enganqoba uMongameli Emmerson Mnangagwa kukhetho nxa lungenziwa kathesi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngu-Chris Gandhi ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje mtambama ngo-7:30.